nasilandela abezindaba lapha eSouth Africa kukhanya bakhona abeZimbabwe abakhethiweyo emgodini sizwe ukuthiwa bakhona ababili asebethunyelwe ekhaya kodwa silaziqiniseko lakho ukudiphothwa abanye kubasezandleni zamapholisa abakhethiweyo asikezwa ukuthi abadlule emhlabeni bangaka abangabeZimbabwe uhlupho ukuthi thina sanye siyefika mathupha kuleyo mine lapho lomonakalo khona kodwa nxa silandela kuhlabezindaba bayakufaka ukuthi bakhona beZimbabwe abaphakathi emgodini abanye asebekhitshiwe abanye abalokhu bephakathi emgodini abangaphumi kodwa ke thina kasilalo inani ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezingabe ziphakathi emgodini ezingakaphumi zingaki njalo futhi lokuthi ezile emhlabeni zingaki okunye okusihluphayo ukuthi kasikatholi imuli zalabo abasemgodini kakufanani lalokhuyana okwake kwenzakala ngo-2016 eJohannesburg laba bengene emgodini ngoba izihlobo sakhulumisana labo so izihlobo zabo imuli zabo sasisazi ukuthi abantu abaphakathi bangaki ngoba sasisebenza le muli zabo okwakhathesi kunzima ngoba kasikatholi ukuthi imuli zabo ngobani wenza ukuthi kube lula lathi ukuthi sizame ukuncedisa lapho esincedisa khona kodwa siyakwazi ukuthi iofisi leZimbabwe iconsulate likhona ngale lalo liyazama ukuthi lincedise
ye singathi ke nxa sikhangele kuyini okwenza sibili abantu laba baye emgodini khona ngale labade kuyeZimbabwe
banenge abantu beZimbabwe laba bevelele eSotho leMozambique abangena emgodini asiwo wodwa umgodi lo imgodi emnenge khona ngale Northwest eMpumalanga province eHouteng province ikho futhi lapho labantu abanengi khona abantu bazama ukuziphilisa ngokungena emgodini ngokuselakala kwamathuba emsebenzi ikho sibona kule ndawo eziningi lapho abantu asebezama ukuthi bavuselele izimali lezo zazikhona ngokuza umuntu bayabazidingele imali phansi emgodini uhlupho ke ukuthi kuyingozi ukungena emgodini ngoba akazikho into zokuphepha enxa abantu bephakathi emgodini sake sizwa futhi langezimpi eziba khona phakathi xa besemgodini izimpi lezo sebesilwa ngobuzwe ukuthi wena ungwaliphi lizwe ungwaliphi lizwe.